sithanda ukulethe ukukhala sivilo okukhulu silahlekelwe kakhulu lelizwe lilahlekelwe lemuli yakhe ilahlekelwe ngoba ube ngumuntu obeziphatha ngendlela yokuthi aqondise lokhu akuthanda ikakhulu ukuhlabela.
Yes, siyabona njalo wayelwela ilungelo loluntu lokulamba indlala into ezinjalo. Ubona njani imisebenzi yakhe le?
Wayengumuntu sibili okhanya ekusiba ekugqugquzela lokho ekuphakamisa kakhulu njengoba kubeka ukuthi wayekhulumela abahluphekayo, khulumela laba amalungelo abo ayephansi, ayekhulume ehlabela kodwa eletha sibili ngaphakathi yakhe ukuthi atshengise ukuthi uyalwela laba abacindezelweyo abangalazi into ezipheleleyo njengabantu bonke.
Ye, watshela intatheli izindaba ngo-2020 ukuthi kuyamangalisa lokho ukuthi waloba ingoma ezinye njalo azicula sokule minyaka engamajumi amahlanu wakwenza khonokho, kodwa abantu lokho bebhekane lensizi eziningi zelezo ayicula ngazo kwamangalisa kakhulu. Ubona njani ngakhonokho akunanzelela?
Uqinisile, ngibona ngathi ulokho eqinisile sibili ngoba ungakhangela ukuthi abantu bacindezelwe kumbe abantu baswele kumbe abantu kube lendlala kube lemkhuhlane kube lezinto zonke ezinjalo, kungathi kuphila labantu akupheli okuyizinto kokhona. Laba abalezinto baqhubeka belezinto, abalangelazinto baqhubeke bengelazinto. Ngoba ungakhangela i-50 years iyahamba masinyane sibili, ufica ukuthi kulokhe kufanana lakhona lokhu okwakuyikho khona 50 iminyaka engamajumi amahlanu adluleyo.
Yes, ngathi khona vele ukucula kulethelelani abantu?
Kuyaqumbaqumba ingaphakathi yomuntu, njalo angiboni ukuthi kungaba khona ukuphila kungela kuhlabelela.